Umnumzana Chabango uthi lanxa inkulumo lezi zingakasungulwa ngokusemthethweni, kuningi asebekuvumelene leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngasese.
Kutsho ukuthi thina silebhora, kutsho ukuthi ngilebhora, yikho bekhuluma ngami, yikho bengimaka. So khonokuyana kuzakwenza ukuthi struggle sethu sikhule. Ngizalelwe kupolitics, ngiyakwazi ukuthi politics injani.
Labo-ke abe-CCC abanye abangamalunga ephalamende, esenethi, lemakhansilini esibabona emhlanganweni le eholwa ngumnumzana Sizibalo, umnumzana Chibaya.
Sithi nokwakathesi sifuna ukwakhilizwe. Sikhangele kakhulu ukuthi ilizwe liye phambili. Ilizwe livuleke imisebenzi ngoba sesiphakathi ephalamende. So kumele sikhulume ukuthi ilizwe lizavula njani imisebenzi. Ilizwe lizakhangela njani indaba zemfundo. Ilizwe lizakhangela njani izabiwo esingathi ngama-minerals ethu. Ilizwe lizakhangela njani ezempilakahle. Ilizwe lizakhangela njani uholo lempilakahle kaZulu, lempilakahle yama-civil servants, yama-service chiefs, amapholisa, amasotsha, abe-prison bonke, abe-air force. Ilizwe lizakhangela njani ukuthi imigwaqo yethu lamhlanje isiyingozi, siyi-death trap, sizayenza njani ukuthi siyiguqule. Yiyo i-focus. Ilizwe likhangelane lenkalakatha yendlala ezayo. Yikho ukuthiyana kwethu lalaba abakhuluma beseceleni kuyikukhuluma ukuthi bakhuluma ngezinto abazazenza mhlawumbe ngo-2030 kumbe ngo-2032 kumbe ngo-2028. So sokuthiyene thina, we are the leadership. Sikuhulumende sesikhuluma lohulumende ukuthi singabutshintsha njani impilo zabantu. Sizathi nxa sesiqedile khonokho, ngoba yi-conversation eyendlala kathesi, ngeke sigijime siye ebantwini. Kumele sithi nxa sesiye ebantwini, abantu siye batshela ukuthi indlala kayisekho. Sesilungisile lo hulumende ukuthi abantu bazathola ukudla. Yikho sizahamba siyakhuluma kubona abantu. Bona basapolitika, thina ngapha sakha ilizwe.
Kuyini kahle kahle elikhulumisana ngakho lo hulumende eselikuvumelene? Siyabona ukuthi abanye basola ukuthi amalunga enu ayabonakala emcimbini kahulumende elalingaphatheki kuyo kuqala ngezizathu ezithile. Njalo lawe uyabe ukhona uphethe intonga, bathi usuzifananisa lomuyi umnumzana Joshua Nkomo.
Vele ngizogcwalisa izifiso zikaJoshua Nkomo. Uthandiwe, sengike ngahlala laye usisithandiwe, ngakhuluma laye savumelana. Ubaba ubhuti uBangilizwe sengikhulume laye, ngizaqedisana lenkulumo yaye ukuthi bangivumele ngiqedise inkulumo engazange yaqediswa nguJoshua Nkomo. Lokho ngizakwenza, hathi ukuthi ngizakwenza ngenhloni kumbe ngizakwenza ngisesaba, ngizaba lesibindi, njalo ngilesibindi uJoshua Nkomo abe laso. Ngiyi-footprint kaJoshua Nkomo. Inkulumo ke esikhona ngekho lokho engikuthiloyo ukuthi sifuna ukuthi sihlale phansi sikhulumisane lohulumende ukuthi hulumende, nxa izinto lezi lifuna ubungcithi bethu, kungangcono sihlale phansi sibe ledale lethu sizahlala khona phansi, kumbe sifome i-inclusive government, sifome i-government of national unity, ukwenzela ukuthi nxa sisolwa kuthiwe hayi lathi besiphakathi, nxa sisona kuthiwe lathi besiphakathi. Ngoba siyakwazi ukuthi imbali ye-inclusive government elizweni leZimbabwe iyayenza inguquko ngesiphangiphanga. UJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba le nguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba le nguquko. Lathi sizakwenza silethemba lokuthi kuzaba le nguquko. Kodwa abantu bangaze bakhohlwa ukuthi izembe lizakhala. Laba abalokhu behamba bezitshengisa ukuthi ebusuku emini bayi-CCC, ebusuku bangenye inyamazana, asiyakwazi. Izembe alimanga, liyalolwa lapho elilolwa khona lizakhala. So lokho sizakulungisa but ayisikho okuqhakathekileyo okuqhakathekileyo kithi okwamanje yikulungisa ilizwe njalo lokuthi yiphi indlela iframework esingayenza ukuthi sibambane lohulumende ukuthi ilizwe leli silikhiphe kulesi simo esikiso sona
sezingaphi lezi nkulumo ezikahulumende omanyano njalo umdeni wakonkomo ungena njani la
lezi zinkulumo ezisanda kuqala kodwa zinkulumo ezizathetha ngokuphangisa ngoba ilizwe kalimanga kuhle njalo abakonkomo ngikhuluma ngani ngoba yiyo inzalo eka Joshua Nkomo nxa ngisenza imfanekiso kumbe nxa ngisenza izinto engizazenza kumele babe kwazi ukuthi ngigcwalisa izifiso zikababa uJoshua Nkomo kodwa kungasenani mina ngokwami ngivela ku royal family so akulanto emangalisayo ngokuphatha induku ngani ngoba ngeyangakithi isingafanana nje lokuthi uJoshua Nkomo wayevele eyithwele leyo nduku iyiyo eyayimnika amandla iyiyo eyayimnika imkhuthaza ukuthi enze lokho akwenzayo waze wakhothama lathi sizathathela ke khona phana sisiya phambili ama national events siza continue sihamba kiwo ngani ngoba independence aso e party singabe sehlukene ngemihlobo singabe sikhuluma indimi ezishiyeneyo singabe sehlukene ngendlela yokuhlala geographically ukuthi kulomuntu ovela eMathebeleleni kulomuntu ovela eMasvingo kodwa okukusalayo sonke we are sons and daughters of the soil singama Zimbabweans kuthi ukuthi iindependence yalwelwa ngama Zimbabweans for Zimbabweans so independence aso yebandla independence ngethu sonke so sizahamba sitshengisa uZulu ukuthi ilizwe vele ukuthi lize liphumelele kumele kube le peace ilizwe ukuthi kumele liphumelele kumele kube lenkulumo ezihlanganayo ezihlanganisayo ukuthi singama Zimbabweans ama Americans they differ but they remain Americans ama British they differ but they remain British. Ama South Africans, they differ, but they remain South Africans. Why should we differ? Lamhlanje sina singehlukana ngemhlobo, kube sokuthiwa ngkhona, hayi, I'm not good enough ukuthi ngibe yiZimbabweans. So I think uJoshua Nkomo ayikulwe.
Ikusasa yeCCC iminjani, maningi amalunga enu, iyeza iCongress, njalo kungaba lohulumende omanyano, lizakwabelana njani izikhundla.
Negotiations esizakwenza zinkulumo esizazenza ngeke ngaphawula into engakakhulunywa lokuthi singayiphi indlela sizaba bangaki and lokuthi iframework yakhona izaba njani so kunzima ukuthi ngiphawule lokho owakathesi kodwa engikuchoyo ngamafitshane ukuthi sizakwenza iTCC izaqina ngani ngoba abantu kathesi kabadli ipolitics abantu kabadli ukuthi kuthiwe izanu yimbi izanu yabulala abantu abadli kunokwesikho ukuthi yikho kuzabanika ukudla ematafuleni abo abantu kathesi for the next 5 years for the next 10 years bakhangelele ukuthi impilo zabo zitshintshe and silesifiso njalo silesimo njalo silecrache silesibindi esokuthi impilo zabo ziza ngani ngokanu sizayibamba if they will come to the negotiating table screaming kicking befuna ukuthi silungise izwe ngani ngoba sebehlulekile ukulungisele lelizwe and bengakhonta bodwa abashoke bakwanisa lapha bekunelazelela khona ngokuhlakanipha lapha dilela khona sibe sesama gaps ethu kubungithi bethu kuyo yonke ukwenzela ukuthi lizwe lithuthuke liye phambili lijoine njalo ezinye ze family yama nations kusadak eku region and global
kodwa umnumzana Albert Mhlanga welinye icelele CCC uthi inkulumo lezi azidingeki njalo kulethambo okufanele beqale belikhukhuzela umnumzana Chabango.
Sinzwile ubaba uChabango ekhuluma ukuthi yena usekhulumisana lobaba uNcube. Yebo ye khulumisana lobaba uNcube enguye as an individual. Uyakwazi ukuthi sahlala phansi senza istructure, senza iconstitution. Lapho thina esamkhetha ukuthi ebe ngu-SG, samnika isignature we-SG kwayenza ama-recalls. Yithi itimu eyenza ama-recalls. Yithi i-CC ebalwayo ukuthi yiyo ekhiphe ama-members of parliament. Pho ubaba u-Welshman Uncube sahamba ehofisini yakhe laye semangele ukuthi kade ama-recalls ahambe njani. Samchasisela wabuza nje ukuthi khawulingasangazisi. Satho kambanzi sibili ukuthi hayi besingasuke sikwazise ngoba wena nguwe osebenza lobaba uChamisa. Belingasuke livumelane lakho lokho. Yebo ke watsho ukuthi hayi kuqondile likwenzileyo kodwa ngalingazisile. Sacinana ke lapho lokancube. Ubaba uChabango njengoba nansitsho ukuthi nango wachayibatha wayadingana labo mafumo labo babo Welshman Ncube. Uyayazi itimu yakhe. Ulapha uzihambele eyedwa. Ende kangiboni khonoku ukuthi uyaqhubeka ekwenza ukuthi kathesi kulombuzo ukuthi uSG bakhe bavela ngapi. Eyangazi ukuthi kumbe buzavela emakhodi kumbe kuzavela nga. uSG bakhe bavela kithi uyasazi uyakwazi uspokesman wethu ube nguphugeni. Namhlaselo umlilo, umlilo thina kasimazi. Ende kasimdingi okwalesi sikhathi. Thina lokho esibambe khona phana ukuthi sacina lo baba uNelson Chamisa singazwanani ngento yeberekamana. Ende sathi ukuthi sizimisele ukukhumisana layo umloda. Pho wayesechile. UChamisa ubengasebenzi yedwa. Bakhona abanye asebenza labo abanjengabo babutimba, omagunje, bonke labana lokhu bama banjeyana. Yibo abantu esingathi ngokuqala thina ukuthi sikhulumisane labo. Sikhumisane umloda. Si-CC. Asikabi nopresidenti. UPresident waresigna. Asingeke lokho esiphinde into yinye liyakhumbula ubaba uTswangira esifa. Kwavuka sokulo president. Sayeqa ama protocols. Kwaze ukhuphe waya wine code ngoba siyeqila ama protocols. UMonzora wathatha over. Asingeke sibadala sinje sidlale ngempilo zabantu. Sivuke futhi namhla sesilomunye upresident singazange sihlale ayenze ukuphonga ukukhethwa ngomlomo. Umuntu wakithi sibili. Umuntu wesindebeleni kodwa okunye kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi sihloniphe abantu belizwe, sihloniphe abantu esibakhokhelayo njalo abalethemba kithi. Ubaba uPresident uWelshman Ncube, thina kithi lokho engamgcina kuleyo ofisi ngikhuluma laye ngaleyo sika, kangikwazi ukuthi sengupresident. Ngikubala nje kumaphephandaba, kasilaye kuconstitution yethu ukuthi njengupresident. So kangeke ngikhulume okuningi ngaye. Yeye liyakhumbula ukuthi abalandela ezamaphephandaba kule mali le ekuthiwa yi-political finance imisiwe. Lathi sabhala incwadi sathi leyo mali iqondane lathi. Sezwa futhi le bizo likababa uWelshman kuthiwa likhona, likaba kutimba likhona. So kutsho ukuthi ngama-CC wonke atsho ukuthi yiwo abanikazi be-CC. Yebo ye bayatsho ukuthi amakhodi a-captured. Khathesi sizabona ukuthi aba-captured njani. Ngoba uChabango thina asikamxotshi kodwa samsuspenda. Angazi ukuthi ukususpendwa kwakhe sokwenza ukuthi ayefome enye iparty ka-2019 kumbe bayithini. Istructure sayo kasiyazi thina. Njalo uChabango kuzamela azosivalelisa. Kuzamela azosivalelisa. Akumelanga aziyenzise. Azichaya ngani uyasikhohlwa ukuthi kasebenzanga lati. Akhohlwe lalapho esahlangana khona kumbe ufuna sithi simkhumbuze. Yebo ngabanye besithi kabamazi ukuba ngu-SG kabamazi phela ukuthi wabe kwampani. Yithe sambekayo la uyakwazi. Lanxa kuyukuthi lawa makhodi a-captured. Hayi thina sizimisele ukukubona ukuthi a-captured to a level ukuthi bangakhohlwa nje ukuthi abantu ababe kuChabango ngobani. Wonke umuntu akhohlwe. Bavumelane ukuthi hayi uChabango abakwazi ukuthi wabe kwampani khona ku-clear. Thina i-group yethu leyi asisoze sikhulumisane lezano. Asisoze sikhulumisane lezano, asozano, asophathi yezano. Yikho nje ubona abanye bethu besibalekela bayakwazi ukuthi kwakhona isibangani. Izano thina asila unity layo. Siyaqhubeka ngakuthi simelele i-election ngo-2028 kakube njalo. Ngoba siyakwazi lokho okanye abakwenzayo kuphungu ukuthi sebelezikhundla ezinje bezinika. UZulu wonke kavumelani lakho. Kasoze sikhulumisane lezano thina. Njalo kasizimiselanga. Thina simela khona ukuthi si-opposition. Kufanele kuye ekhethweni. Into nje esayiba ngayo lo baba uChamisa. Kufanele kube la ma-structure. Kube le constitution. And kuyabakliye izano siyayidefeata left and right in any election. Nxa singaba la ma-structures le constitution. Siyayidefeata. Ayikho lapho esekelwa khona. Yinje nje ithatha i-advantage khona ukuthi bekungala ma-structure le constitution. pho iconstitution sesilayo liyana ngeyethu. Ngikhuluma kunje sitholile amasamoni labo chabango siwatholisa ngabo Dimba asikaye court kodwa isertificate ye othwa ye case management sesitholile saqeda so sokuzamela ukuthi siyemthethanda uChabango ubothiswe lathi gakula ngube phakathi gakulabo otimlo abanye labakhuluma ngabo otimba basayitele thina ecourt iteam yakhe yale team executive angazi ukuthi yena ojaha lo ucabanga njani ngayephonga ukuthi yedwa nje lo ncube bavumela ukuthi omnye ngu-SCO omnye ngu-president babona ngani kuzaphutha kuhle kuzulu.
Umnumzana Chabango uthi njengoba wamangalelwa emthethwandaba ngalolu daba kufanele umelelwe impumela.
Bona bahambisile udaba lolo enkantolo bezama ukuthi inkantolo icubungule. So akasilinde nini babekezele inkantolo iphume lempumela yakhona. Lokhu kuhle ngani ngoba kwesinye isikhathi bungeke wagida phela uzicakezela uzagida uqakeze liphume idlozi kumbe lingelokuloya kumbe ugide uzicakazela lingaze laphuma at all. So asilinde nini ke inkantolo sizwe ukuthi izaphuma lempumela ethini.
Sibuze unobhala jikelele webandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu ngalezi inkulumo ezokubumba uhulumende womanyano.
Ngikuzwa ngayo khonokho sithandekile. Savela satsho ukuthi ona ibandla lethu vele livule izandla ukuthi umuntu ofuna ukukhuluma lathi ulalo ilungelo lokuthi akhulume lathi. Kasazaleli muntu and upresident hlale kukhuluma khona ukuthi na i-position yethu is really open to any kind of approach or dialogue with whoever is concerned about ama-issues eZimbabwe.
Kodwa abengabuya bathi bafuna ukuxoxisana lani kubunje uhulumende womanyana lingakuvuma lokhu yini?
Akulanto esiyalayo thina nanti kuyakhulunyiswana. But iPollard ikhona sikhuluma layo sihlangana labo bakhuluma konke abakufunayo lathi sitsho ngendlela ethi esibona ngakho nxa kulomunye layo obona ngathi ufuna ukuthi akhulume lathi asoze simalise nxa kuseza kuzabuya nxa kusendleleni kodwa sikhuluma kanje angingatholi lutho.
Kule mbono ehlukeneyo ngenyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa elokuchiya ibandla le-CCC esithi sokulokungathembani phakathi kwalo njalo abanye bathi ingxabangxoza esikumacele aleli bandla izabangela ukuthi lezana uPF liqhubeke linqoba ekhethweni. Kodwa lokhu kuphikiswa nguSenator Solani Njemnyama Moyo osanda ukuxoxa umhlangano weFilabusi lapho kwakhuluma khona umnumzana Gift Siziva lomnumzana Amos Chibaya uthi iningi lilindele umnumzana Chamisa.
Ibandla leli libandla elila bukhokheli njalo elilabalandeli ababe yibo beyabalandeli be-CC njalo beloke besengabalandeli be-CC eyiyo i-CC ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa ngokubana ubukhokheli bonke obuseleyo obuyibo manje obusebenzayo buqhuqhuzela abantu ukuthi hayi asikaqedi kulo msebenzi esawunikwa ngabantu njalo yibo abantu abavotwayo njalo bahleli bekwazi ukuthi upresident wakhuluma wathi mina i-CC isibolile sokungene ulonyovu phakathi endlini ngizake ngiphume ngimele lapha ukuze ngibone ukuthi kanti ngobani ababangisa uhulumende wabantu wakhethwa ngabantu baseZimbabwe. Yiko kwasekubonakala ukuthi bakhona abayibo abasetshenziswe yiZanu PF ababuye bedisturba ukubana bedilize leli bandla uChibaya lo Siziba kade bezotshela abantu ukuthi khona lingamangali sokunabanye abantu asebezibiza bona bethise ukukhokheli be-CC esesinganabo thina asebengabantu abathi kababona abalandeli ubaba u-Advocate Nelson Chamisa labo bantu alimelanga libalandele ngoba ngabantu asebesetshenziswa izano. UPresident Senchamisa ngupresident welizwe lonke, ungupresident wabantu bonke beZimbabwe xa unanzelela ivoti ebekhona. So ngumuntu omelele ukuthi nje esitshele ukuthi hayi sengibuyile. Okumangazayo ngizwa abantu bekhuluma ngeBlue Movement, angazi bakuthatha kuphi. Thine sikwazo ukuthi ubaba upresident wasitshela ukuthi hayi nzake mphume mina kusisi ngimelaphana, ngizabuya ngilitshele. Lokho esihleli silindile, silinde uzotshelwa ukubana okutshalo kokuzayo kuzobuya nini. Yikho abantu kade behlangene, ubukhokheli buze khuluma futhi nabantu ukuthi hayi upresident nesenchamisa sasenguye upresident wethu. Njalo abantu balindile ukuthi noma nini uzofika uzositshela iway forward.
Akade libaqoqa ukuthi beze kulo umhlangano bebesukumela phezulu yini, bazwisisa ukuthi kwenzakalani, bakhanya bekukhwabitha kumbe hayi kulabanye abathi bona balandela umnumzana Chaba.
Abantu kade bebuya ngobunengi, abanye kade bewalk ama distance bebuya ngamabhayisikili, bejabulile bathi bazokuzwa iway forward. Bakhuluma ngamhlopho ukuthi khona siyakwazi khona lapha kulabantu abalahlekileyo abacabanga ukuthi uChaba nguyolu alright. Bathi bona noma kanjani njengogodlwayo bona bahamba lo Chamisa, baze bakhuluma bathi sakubona ngo-2005 kwaba le spilti futhi abantu balahleka kwamanje soze belahleke, bona bayayazi ilida yabo. Kade kunenkomo ezintathu kade zivulewe, bona ngokwabazenzele akula ukuthi kumbe kule national eke yayenza lutho. Lama-transport bebe lama-transport abo bejabulile begcwele okumangazayo, ngoba leli bandla leli abantu kade bekhona esibesinabo. Sithemba ukuthi kona labo bantu sihamba nabo, kade sihambi nabo sebebonakele. So ngilethemba njalo ngokubona kwami la ngokujabula kwabantu bezokuzwa imeseji yokuthi hlalani lilindile, njengobana watsho ubaba ukuthi kona hlalani lilindile asikaqeda umsebenzi esawuthunywa ngabantu. So ubukhokheli obukhona bukhokheli obuzomangaza, njalo silethemba lokuthi kona abantu bonke baseZimbabwe bazalandela lobukhokheli, ngoba kuyaba kuyibukhokheli beqiniso. Kungasela phakathi kwabo abahleli besefensini, umuntu ehleli ethi mina ngikwelinye ibandla ephinde futhi ebe ngokwelinye ibandla, kuyaba sokuyibandla elilodwa libhekane nezanu-PF. So ubukhokheli bonke kuyaba ubukhokheli obuthembekileyo, ngoba sesibabonile bonke abangathembekanga. Lokho ukuthi kuzaba lelinye ibandla le-CC, asibone ukuthi kuzaba lebandla. Kuyofanana lakhona okwenzakaleyo ukuthi kwakule MDC kathesi ungathi MDC angiyokubone lo yedwa. Omonzora sesibabona ngokuhamba-hamba bebodwa, kusela lona ebandla. Nxa sikhuluma ngama-opposition akhona, inye kuphela yona ikhokhela ngo-Advocate Senchamisa, eyiyo enamandla, eyiyo elabo MP eParliament, elama-councillor, elama-mayor jikelele ilizwe lonke, yiyo ibandla esithemba ukuthi liza singenisa eKena.
Iningi ebelithembele kubandla le-CCC lithi lilindele ukubona ukuthi kuyowela ngaphi into kulo xakuxaku ngalolu daba.